Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kaMnumzana Ian Smith oyebusa ilizwe lisathiwa iRhodesia.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sika Smith sasingcono kumbe uSmith wayengcono ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba
uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadala abalimi yafika kumadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu $75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa.
Angiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusa leyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlanu wedada.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi, njalo bathi kumele uhulumende aphange alungise umnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% yibo kuphela abathi ilizwe lihamba ngendlela enhle. I-Afro Barometer yethule impumela yalolu phenyo izolo. Ithi kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017, iningi lithi kaqhubi kuhle umsebenzi. Ngokufanayo, inani labathi ilizwe lisendleleni enhle lalo liqhubeka lisehla. Uphenyo lolu luthi ukubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi yikho okumqoka ukwedlula konke abantu abafuna kulungiswe ngokuphangisa. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo, uMnumzana Swithan Chirodza, uthi uphenyo lolu luveza sobala ukwehluleka kombuso kamongameli Mnangagwa.
Hayi, impilo kayihambi ngendlela baqinisile labo abathi into sezingena egangeni. Ngokungakhangela isinkwa sasiyi-80 cents, isinkwa sasingaphansi kwedola. Kodwa kwamanje uzananze ukuthi isinkwa kwezinye indawo sesiyi-$50, $25. Ama-tax asekhona, abantu bahlala bethathela izimali nguhulumende ongenzi lutho ukuthi ancedise uZulu. Phela lokhu kuthathwa ama-tax, abantu belokhu behluthumelwa umhlabathi. Khayela umfo kamalunga ngale bamthathela umhlabathi, into ababeyenza bethathela abelungu isikhathi esidlulileyo. Umnotho wethu thina ngokwethu ukuphila kwethu konke kuhamba kusehla phansi. Labo bantu baqinisile, njalo singathi isibanga leso ku-research yona leyo, hayi leso sibanga siyasekelwa sibili yithi ngapha ku-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abezanu-PF Chirodza bathi ilizwe liphethwe kuhle, kanti lo mphathintambo wezemali uMthuli Ncube laye uhlezi esithi umnotho weZimbabwe lawo usuvuke khwatshu njalo uqhuba kuhle.
Isinkwa okwakathesi sesidula sisi phezu kwedola into yayingazange yenzakale umgabe lo abamkhiphayo esabusa so sibona ukuthi uZulu usehlupheka kakhulu ngenxa yejambo likaMnangagwa eseli gadile le Reserve Bank izimali eze Reserve Bank zikhitshwa laphana e-Reserve Bank zihanjiswa kubosiphatheleni zisedlaliswa ifeja-feja ngabosiphatheleni kusenza ukuthi uZulu eswele imali elesisindo imali engagcinakala emabhenki senza ukuthi ama-pension abekhangelela ukuthi azagcina abantu abe yinto nje eyinhlekisa nxa abanye abafisa ukuthi bethole ama-pension bekhangela. So into esinanzelela yikuthi impilo yethu hayi kayiseyiyo leyani esasiyazi. So laba abe-afrobarometer umbuzo wabo lo ngibona ngani uphendulwe kuhle ngabantu beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo. Siphinde njalo saxoxa lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule yena othi uphenyo lolu luqoqwe ngabantu abavele bezonda uhulumende.
Ngithi lokho imisebenzi yezinta ngento ziyakwela zonke izinto zikhwezwa ngomongo wempi ephakathi kwe-Russia ne-Ukraine. Kungakhohlwa ukuthi sivela ngaphi. Sivela emumeni we-COVID, emumeni onzima akade ubhazalalise ama-economies omhlaba wonke, kuguqwe ngamadolo. Kathesi nxa kuyi-afrobarometer lokukhuluma, i-afrobarometer le ikhuluma zinezi zinto, bakhuluma umbono, imbono yabo abayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende. Yikho kuphela kukhona, akula mbono wabantu aba. I-70 something percent ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka. Ilizwe lisendleleni inkomo kodwa selobunzima obubangelwa ugangelo lomhlaba wonke ukuthi izinto zilindane emhlabeni wonke jikelele. Umhlaba umangakuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi ze-Russia zikhweza amafutha zakhweza yonke into. Yonke into kayimangakuhle phakathi komhlaba not eZimbabwe kuphela.
Kodwa uphenyo lolu babagawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lwe-Russia bathi kusukela ngo-2017, 2018, 2021 kathesi ngo-2022 abantu abaningi eZimbabwe bebevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi akula lutho olulungayo.
Baba Nkomo, ngiyakuzwisisa khonoko kodwa khangela phela lapho esivela khona. Ikakhulu ihulumende kaMnangagwa ithe ithatha ilizwe ibe livele emuva le kubeso izinto bese zizimbi babankomo. Siyakukhangela khonoko ukuthi singene phakathi kwama-barrier check kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgara. Kuthe uMnangagwa laye ethatha uMnangagwa uthethe emumeni vele omubi izinto zinikubi kodwa umnyama obekhona yokuthi sangena phakathi kwe-COVID sangena phakathi kade sifuna siphuma ku-COVID i-COVID yakhona ayikapheli sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi ze-Russia oyiwo phambanisa ama-economies i-COVID iphambanisile ama-economies umumo we-Russia losuphambanisa ama-economies amazwe not eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke jikelele. So yikho simele sikukhangele kuloko babankomo.
Alo ke ngumnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith owayebusa ilizwe elisathiwa iRhodesia. Abatsho njalo bathi lanxa abantu babe bandlululwa okwakumele kwenziwe ikulungisisa imithetho yokuthi abantu bengaphathwa njengezigqili. Kodwa abanye bathi lanxa uZulu elamba kulezehlakalo zocuku lokunyamalaliswa kwabantu kungcono kulombuso wabahuquluzi benotho. Lingxoxompikiswano idla ubhedu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Siqoxe lohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla othi kavumelani lalabo abathi umbuso kaSmith wawungcono.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sikaSmith sasingcono kumbe yena uSmith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba ubungcono lobo kababuboni namhlanje. Babe vele bekhona khona ngale kuSmith isikhathi sonke lesikhathi becatshile nje. Ngilusizi kulabo abangazenge bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi silwisana lamabhunu ngoba nombuso kaSmith abazenge bewuboni. Bonke laba abazelwe kathesi lapha ngo-79, 78 umuntu ezalwa, umbuso kaSmith wazela ngapi? Njalo kulo ongabe lokho esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona, hayi lo mbuso lo kawulunganga, olungileyo ngamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini. Ungumuntu ongamelanga athiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngoba na ilizwe leli bazalibisela emuva. Thina abanye sikhuluma ngedemokhrasi yokuthi wonke umuntu kabe nelunga lakhe alithandayo eme kulo, kodwa ngalokho osesikubona lokuthi sokulabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono, abayehlala la makhiwa.
Kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabo abantu, kucatsha kwabantu lokunye okunjalo, ucuku olwedlula olukhona kathesi. Uthini wena ngakho lo?
Akulaqiniso lapho elikhulunywa lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatsha. Bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatsha, yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga, babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa. Ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe. I-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina yise-ID, i-criminal investigation department, kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku. Kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa, kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist, umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa uvela. Izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini, kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho. Lo khulume sitsho njalo ngumuntu lwana olelungelo lokukhuluma akuphuphileyo, uyavunyelwa. Kodwa-ke wayengekho ngesikhathi senti ngobana kaze ngibone lutho lowo muntu lowo. Nxa umbuso wabansundu lowo ungamsuthiseki kahle yena, kadinga indlela ezokulungisisa khona lokhu, hatshe ethathe umbuso wabaningi ethono kaSmith wawungcono. Ngayehlala lo Smith, yiwo abantu baqeda abantu, bababulala abantu, bathatha abantu bebahlohlela nemlindini. Ngakho-ke lokhu, hhayi, thina asoze sikuvumele lokhu. Mina njengami, mina uBen Ben kumbe uMax, asoze ngivumele into enjengayona leyo.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadalwa abalimi yafika kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu, 75,000, kusisindo se-metric ton elilodwa. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko enkundleni yalo yobulenjini ye-Twitter izolo ntambama. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubikwa etshele idale lekhabhinethi ukuthi abalimi abazaletha umumbu kuqala bazathola amadola angamachumi ayisitshiyagalolunye, i-US 90 dollars nge-metric ton eyodwa. Leli nyathelo lizathathwa njalo lakulabo abazaletha kuqala izilimo ze-sunflower le-soya beans. Uchinda soluzaphathwa njengesilimo esithunyelwa phandle kwelizwe, i-export crop, njengegwayi, njalo intengo yalezi zilimo izafana laleyo eyakwamanye amazwe. Abanye abalimi babikwa besenqaba ukuthengisela iziphala zelizwe ze-Grain Marketing Board umumbu ngoba ibhadala imali ephansi, njalo uhulumende ubesithi abakwenzayo akukho emthethweni. ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezokulima.
Lapha kuleli lizwe vele sekonakele ngoba intengo evele ibekwa ngebond kayindawo njoba lisiwa usa kwamalanga. Leyo mali isisala nje izinombolo ezinkulu eziqatha kodwa eqinisweni uhlonzi lwemali yakhona kayisasebenzi. Ngakho uhulumende angazafake imali enganani abeke inani elinganani akubasizi ngalutho abalimi ngobana nxa bona sebebuyela ukuthi bayelungisa amasimu abo izinto zonke abazifunayo imfuno zabo ekulimeni zifuna elo hlonzi njengedola lemelika kumbe iRand eSouth Africa. Ngakho lokho intengo lezo kimi angiboni zithokozisa ngisho ngubani ngoba uyathengani ngaleyo mali uhulumende angaze athenge ithani ngaleyo mali ayiqambileyo iza kunceda ngani? Iyawenza ubana umsebenzi womlimi ubuyele emuva. Singakhohlwa njalo ukuthi imvama uhulumende lo kumbe nxa ethe amabele kayahanjiswe i-GMP uyaphuza bathi sebeyithola imali yabo ivele isizingugude isigugudwe yi-inflation. Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusaleyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlani wedada. Sizabona abalimi abaningi mhlawumbe sebeyekela ulima wona umumbu lowo bezama ezinye indlela zokuziphilisa ngoba imali leyo ikhanya ingathi iningi xa ukhangela inani layo kodwa eqinisweni imali ukulunga kwayo kusekuthengeni xa imali ingathengi lutho ngayelamsebenzi.
Simbonile umphathi ntambo wezokulima echasisela idale lekhabhinethi leli ukuthi intengo le iphezulu njalo ingafanana la kwezinye izigaba ze-Afrika.
Asoze ulinganise imali yeZimbabwe ngitsho layiphi imali ekhona e-Afrika ngobana iningi lemali ye-Afrika isekelwa lidola lemelika emazweni amaningi. Ngakho-ke yona le i-75,000 namhla kusasa iyavuka iyimalini iyabe isingaphansi kwaleyo engabe kuthiwa yiyo ethengayo kuzwekazi le-Afrika. Hhayi umphathi ntambo lapha hhayi eqinisweni ngikuhlonipha nje ukuthi uqamba amanga singathi thina umende eceleni kwesikhala senxa ithubhu lebhayisikili lihlajiwe akulaqiniso la ngoba nokuyimali loku kweZimbabwe sikhuluma nje khathi sikuhamba kuyawa abantu bayakwazi nxa ilingana lenye Afrika indaba engayifakanga mhlawumbe ngeRand wayifaka ngeyusa lelo lapho ekade izahlala khona ibe lohlonzi okwesikhathi eside ngoba lezo mali kaziwi ngesiqubu lesi sisibona ibhondi lisiwa ngalo kube kuthova isikhathi ekholisisa osowabo kuleyo khabhinethi ikhanya layo nje iyaphumputha iduza emnyameni kayikwazi ekwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibhanga leWorld Bank selethule uhlelo lokuphathisa abesifazane abazithweleyo ukuthi bathwalwe ngama-ambulance kungelambadalo kobulawayo kunye laseHarare. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi idolobho lakobulawayo yilo lodwa elibe lenani elikhwelileyo ngesilinganiso sokulithume ekhulwini 10% labantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuviki edluleyo. Employment is Okumanje ke sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani balaleli be Studio 7 nani basakazi be Studio 7 ngufeli qinisa lo khulumayo khuluma ngeJohannesburg ekhaya kuse Lupane eKana eJabiwa. Nesimanga saloyo ophethe ezimfundo lo thina kumele ukuthi isikolo zimshayele ama 7000 ukuze enze idili lakhe. Kanti lelo dili ulikhethwe lo ukhethwe ubani? Ukhethwe izakhamizi zabantwana noma uba bazikhethene bona lapha ePhalamende. Mangabe kuyukuthi yena ufuna leyo bali ukuthi izakhamizi zishaye, izakhamizi ziyalamba. Isakhamizi siyeke ukuyathenga ushukela ngendaba zokuthi yena ufuna kweza idili lakhe. Kanti leyo mali yakhe leyo ozoyihola ngobe khethu uzoyiholela bani? Uzobe ziholela yena noma uzobe holela izakhamizi ngobe khethu ukuthi abambe izikolo, abheke izikolo ukuthi izikolo ziqhuba kanjani? Phela lokho okwenzayo kungokwakhe lokho, akuxhumani nezakhamizi ukuthi kuthiwe izakhamizi kumele ziyomhlawulela leyo mali ukuthi yena ayeze idili lakhe. Leyo mali kusho ukuthi ngoba izikolo zingaka baziyashaya i-7000 izikolo zingaka, uzothola malini yena leseleyo uzoyisapha? Kodwa abantwana manje abanamabhuku, umntana engenabhuku ngihambe ngiyoshayise abantu izakhamizi zishaya imali engaka, umntwana engenabhuku uthi ayekwenza okwakhe okwakhe nje ewuye eyiwali, izakhamizi zidlambile. Isikolo singanabhula, abanye abantwana abanamabhula, abanamakhito ukuthi badlale ibhola esikolweni. Isikolo sishaye imali engaka ukuthina ahambe kweza idili lakhe lokuzijabulisa, thina ngapha sikuyi ukuthi sikhala izinyembezi. Ifikabe kuyangami izakhamizi ngabe nje isikole nje ngabe nje abo headmaster vele leyo mali abayishayi. Leyo mali okumele uthi ishaye ihambe igcwalisele leyo mali iyethenga amabhuku esikolo, iyethenga ikiti yokuthi abantwana badlale, iyethenga ibhola yokuthi abantwana badlale. Hayi, kuyanikeza umuntu osezijabulisa lisa ayiwani uma bemkhethile, laba bamkhethile abamshayeli imali yena ngoba lokho kungokwakhe lokho individual, engakuthathi iproblem yakhe ebeseyifaka kwabanye abantu. Ngoba siyahlupheka manje eZimbabwe yizo lezi ndaba zokuthi shayani imali, sigijime shaya imali singazazi ukuthi imali zakhona ziyaphi. Lokho sinje sirotshwa sibajwe mini inkuzi, kuthiwe ngamaphoyisa abanjwa inkuzi, nabo labona labo omama loyo basibamba inkuzi straight 99 ngibe emini libaleleke bona ikupamba abantu inkunzi. Lokho abantu izakhamizi izikolo bezingayishaye le mali leyo, yena akazenzelele ngoba lidili lakhe eliqondane naye lelo.
Salibonani bakithi bantu bezimbabwe linjani donke ezindaweni zonke labasemazweni. Lapha ngiyancenga kakhulu bantu bezimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election kabake bakwazi ukuthi kathi bavotela. Abantu bangavoteli ukuthi ngithanda ubani, kabavoteli ukuthi ubani uzakwenza. So lapha engicela kakhulu yikuthi ilizwe lethu leZimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali, kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyachiya khona imali yelizwe. Nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okukwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engekho. Sisebenzela amanamba, siza kufasiya abantu bethu bengelalutho, kodwa sisebenza nzima. Kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besishiyela abantu bethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuvela bobafisa ukusebenzela baba abantwana. So ngitsho ukuthi bonke abantu kabavule amehlo bakhangele kuhle. Abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothakisi, kodwa abantu kabakwazi lapha bakho. I-40 years le ilizwe lingelamali asonto encane, kanti layo yako-Israyeli yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonapho. Kanti wayo lwethu selungani lufuna ukudlulela phambili. UNkulunkulu wethu ungaphi thina singani? Kasikhulule kunzima, kasikhulule kuhluphekeni, asiphathe ngesakhe isandla. Obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela. Ukubusa abantu yikubahlonipha, hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lekunzimeni abantu bahambe usithi kabangene ngenkani. Ilizwe kalibuswa ngenkani, ilizwe libuswa ngumthetho. Ngiyabonga.
Linjani linjani ku-Studio 7 banjani abanye ukuphila? Hayi, thina siyaphila lapha eGoli la. Ngizathanda ukuphendula i-audio kaBaba Lotho khona umgabo wathensilizwe. Hhayi, ngiyavuma sibili umgabo wathensilizwe, kodwa but mina engimsolayo ngowakithiwa konkomo. Unkomo nguye owathengisa isizwe sakomthwakazi esahlanganisa labantu besishonele. Ukuthi nje abantu bakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo. Kodwa but hhayi, unkomo yena ukusithengisa sibili wasithengisa sibili. Kwamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana ebona ukuyehlula. Wahle wabale mathebelelende, wahle wabale mathebelelende, wahle wabusa mathebelelende. Manje wayezitshetha uzabusa iZimbabwe yonke. Abamalela abafana beshonene, bamalela abafana beshonene, babuya babuzobulala amaNdebele futhi nga. Hayi, unkomo ngiyowasithengisayo madoda. Joshua Nkomo ngiyowasithengisayo. Athe siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngaphi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa. Yabona umqondo wabuya lo mqondisi moyo. Hayi, ngiyawuthanda, ngiyabonga.
Studio 7 salibona linjani? Hayi, siyaphila mangaphi enkayimathe. So ke ngithi hayi bakithi, ake sizameni ukukhuluma kuhle singazisajojozeli ukuimpi. Ukulwa lokulwisana akusiyonto enhle. Kasikhangele nizwe lase-Ukraine ukuthi selinjani, selizintshaka ngenxa yempi. Impi into empi. EZimbabwe besifisa ukuthi ngaka yibi khona futhi sizehlulekele sihamba sizwe siphila. Ukuhlupheka kube khona sikususe, silwise isisombululo sokususa, hayi khona ukutshotshozela impi. Impi kayilancedi. Siyabona igaji oluncinyane kuyatshotshozela impi. Impi kayakhi elayilethi lutof kuthi ngaze lilwe njani akuncedisi. Yabonga.
Studio 7 linjani? Linjani, linjani? Hayi, thina siphile ngapha. Imathema wenkaya. Hayi, ngiyabonga izindaba. Mbongela njalo leli lizwe elizwileyo elivela kupresident Mhlonitsho Mnangagwa ukubana nxa eyanqotshwa ekhethweni uzatshiya isihlalo ngomusa. Sekusithi inkosi ngambusisa ngalokho. Ye, nxa enqotshiwe abe lokuthula, kungabi njengamanye ama-president athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edaza inkani esiyalo. UNkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyele eceleni ngokuthula. UNkulunkulu uyabusisa sawenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha, kungabi njenge-America abaqalisa ukulwisana. Khathesi umbuso kaBiden ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa nguTrump. Yikho ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyele ekuthuleni, kungabusiseka, kungakusiseka sibili. Kodwa but laye lo ongenayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahloniphe phela ama-ovethi kulabalweli benkululeko lapha abasebenza nzima, abahloniphe lama-pension abo aphume lokhu enjalo. Lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza, hhayi ukuthi sengenile seyamelana nama-ovethi. Hhayi, lokho ngiyanxusa, ngiyanxusa uthando kalwandle eZimbabwe ukuze kube le ntutho kokube le lotho. Imathema wenkayi, ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukubuyiselwa ngemuva okwenziwa amasosha akwele Russia ngawele Ukraine sokubangele ukuthi ezinye izakhamizi ze-Ukraine zibuyele emizini yazo esingamanxiwa ngenxa yokutshaywa ngamabhomba. Umongameli wele-Ukraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, uthi ulethemba lokuthi amabutho akhe engathola izikhali ezihlasela zikhatshana ama-nuclear weapons azanqoba amabutho akwele-Russia. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo lamhlanje. Abanye bathi bona ukumbuso kamnumzana Ian Smith owayebusa iRhodesia wawungcono kulo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 7 Ntambama. Igama ngu Chris Gande.